So we see card descendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngomvulo mhla ka 3 kuzibandlela 2022. Igama nguNtungamile Nkomo. Ezihamba phambili. Kubhubhe abalitshumi lanhlanu 15 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Abafundi abaloba imihloliso ka-Form 4 lo-Form 6 bavula izikolo namuhla. Inhlanganiso yababalisi iZimta isola uhulumende ngokumisa ukuvula kwabanye abafundi mhla ka-10. Kubotshwe abeZimbabwe abangamakhulu phose amabili abangene kwele South Africa ngokufohla umngcele we-Bay Bridge izolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abalitshumi lanhlanu 15 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kutholakale njalo abedlula amakhulu ayisithupha 664 belomkhuhlane lo. Ugatsha lwezempilakahle luthi abahlatshwe ijekiseni yakuqala bazinkulungwane phose ezintathu 2912, kuthi abahlatshwe esibili bangu 3682, abahlatshwe esithathu bangu 329 kuphela. Inani lasebebhubhile seliku 5032. Abafundi abaloba imihloliso ka-Form 4 lo-Form 6 bavula izikolo namuhla. Inhlanganiso yababalisi iZimta isithi uhulumende wenze iphutha elikhulu ngesinqumo sokumisa ukuvula kwabafundi bonke mhla ka-10 njengalokhu obekuhleliwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa wazise ngeviki edluleyo ukuthi bathethe leli nyathelo ngoba igciwane le-COVID-19 selimemetheka kakhulu elizweni. Ngokunjalo uthe ilanga lokuvula kwabanye abafundi abangela mihloliso lizamenyezelwa ngokuya kwesikhathi. Sixoxele siphathamandla seZimta uMnumzana Sifiso Ndlovu sambuza ukuthi uthini ngokuvula kwabo Form 4 labo Form 6 namuhla.
Okokuqala kumele sifisele abafundi inhlanhla enhle ukuthi balobe beqinile njalo bekhuthazwa ukuthi baqedise izifundo zabo ukwenzela ukuthi labo abakhangelela ukuthi baye ku-Form 5 bathole ukuthi imihloliso yabo iyamawa ngesikhathi bazuze njalo ithuba lokuthi badinge izindawo baqhubekele phambili ngokuya ku-Form 5. Kanti-ke abaqeda ku-Form 6 bathole njalo ithuba lokuthi badinge izindawo zabo basema-university. Okutsho ukuthi-ke abezemfundo behlolisisa kakuhle okubona ukuthi lokhu kuwenza ukuthi umnyaka lo uqale kakuhle kuzifundo zababalisi laba bethuthuka besiya phambili. Sithi-ke ngalokho-ke kasibakhuthazele abafundi babuyele esikolweni, kanti sikhuthaze njalo lababalisi laba bebancedisa ukuthi laba bancedise baqedise izifundo zabo. Sikhuleka njalo ukuthi ezikolweni lapha umkhuhlane lo okhona kathesi owe-COVID-19 ungazwamemetheka ubuye njalo ukhubaze ukuphathwa kwemihloliso kubafundi nakubabalisi. Kanti-ke ezemfundo siyakunanzelela ukuthi sebezamile-ke ukuthi balethe i-productive equipment kanye-ke lawo ama-sanitizers lawo ukuthi mhlawumbe wageza bazifikele. Kodwa sesikubonile-ke ukuthi kuvele khona umkhuhlane lokunzima ukuthi umuntu awuchathele.
Njengoba usitsho ukuthi sokuhanjisiwe esikolo konke okudingakalayo ukuthi wenqatshelwe lo mkhuhlane, ungathi liyasuthiseka ngalokho? Abafundi laba abangela mihloliso abayilobayo bebemele bavule emhlakatheni kodwa sibone uhulumende esithi lokho akuseyikwenzeka ngoba umkhuhlane weCovid ukhanya usumemetheka uthi ilanga lokuvulwa kwesikolo selizaziswa ngokuhamba kwesikhathi lithi ningalokho
ngibone ngathi kube liphutha lokuthi kuthathwe lelo nyathelo nangu phela thina besingazange sizwe ngokujulileyo ngamapercentage emkhulu abantu abasebanjwe ngomkhuhlane ukwenza kweze kwethuse ilizwe ngale ndlela sithe sivala isikolo bebekhona abantwana thi bebanjwe iCovid kanye ababalisi yebo kunjalo kodwa ke phela kuqhubekele phambili behlezi ngemakhaya abanye bekhwantala besesikolweni imfundo iqhubekela phambili kanti sizaziwa kuze kube nini siyakubona ukuthi umhlaba wonke lo umi mazonzo ngemikhuhlane engapheliyo kanti langezimpi lakangako konke okunye okwezomkhathi sesiza kuthi owezemfundo kakume kuze kuthi owezomkhathi silunge kakume njalo le mkhuhlane iziphele abantwana bazalahlekelwa ngibone ngathi leli nyathelo lithethwa ngokuphanzisa langokwesaba kodwa ke akufuni nyathelo elikhuthaza kakhulu kwezemfundo engingawukhuthaza mina-ke ukuthi-ke uhulumende kabuye agcinisise kakuhle ukuthi umbono lo ungaufuqwa imicijo ekhona na etshengisela ukuthi sibhubhane lolusoluhlukuluzile njalo lakho ukuthi lusidilizele impilo zethu kodwa kathe ngibone ngathi nje kube liphutha ukuthi kuthathe lowo mkhumbulo
Umnumzana Sifiso Ndlovu ngowenhlanganiso emela ababalisi iZimbabwe Teachers Association iZimTA. Umphathi ntambo obona ngendaba zasekhaya kwele South Africa umnumzana Aaron Motsoaledi uthi kubotshwe abeZimbabwe abangamakhulu phose amabili 179 abangene kwele South Africa ngokufohla emngceleni weBed Bridge izolo. Kunaganelwa ukuthi abanye babantu laba bese bebuyela emsebenzini ngemva kokwethekelela izihlobo labangane ekhaya. Umotswaledi utshele intatheli zindaba eseBed Bridge ukuthi bafake ama-roadblocks amanengi emgwaqweni osuka khona eBed Bridge usiya eJohannesburg ukuze kubotshwe bonke abangena eSouth Africa bengelamaphepha. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Bongani Mkhwanansi.
Ukubotshwa kwabantu kuhleli njalo nje kusenzakala abantu abangenamaphepha lawo ma-roadblock hayi ngakudala mpela hayi ukuthi nje kuqhamukana nalo minister okhona bekuvele kuyinto eyenzakalayo ukuthi uthole kuvinjiwe nje kakhulu abantu bakhe emkhomeni akusonto engathi thina sesimangele kakhulu ukuthi kwenze njani ngoba vele nakudala vele lawo ma-roadblock besiba khona kodwa-ke siyabagqugquzela abantu ukuthi bazama ukuthola ama-documents aqondileyo ngokunye kwezinto esizihlupha ngakho kakhulu ngoba ezinye zezinkulumo kwakuzanywa ukuthi kungenziwa kanjani ukuthi abantu bawathole ama permits njengoba kwenziwa kuma white map paper on migration kwaxoxwa kabanzi nje ngale tendency yabantu ukuthi beqe umngcele bengenawo ama paper so ngezinye zezinto ezifuna ukukhangelisiswa kodwa kuyacaca kakhulu ukuthi uhlupho lwethu uhulumende oyehluleka ukuthi alungise umnotho enough ukuthi abantu bengathwali nzima ngalendlela kube ukuthi akulasidingo sokuthi abantu bequngcele besiza ngabe South Africa
uchilo njalo umphathi ntambo wendaba zasekhaya ukuthi kababuyeli muva ukudaba lwama special permits ukuthi labo abalawo kumele bangene kwamanye ama permits kumbe babuyele ekhaya lithi ngalokho
Kila njenge Zimbabwe Community South Africa savele sathi ma kusenzwa isimemezelo sokuthi ama special permits awazi ukurenewa kuzoba le extension for 1 year ukuze abantu baphume kuwo bangene kuma mainstream visas sakwamukela sathi hayi sikuzwile ngempela siyakwamukela ukuthi uhulumende wase South Africa kusegunyeni lakhe ukuthi ayenze leso sinqumo sasho futhi nakuZulu wonke ukuthi thina esesiza kwenza sekuyikumlandako uhulumende ndisizama ukubonisana naye ukuthi abantu abaningi abangaphansi kwalawo mapemiti abangeke benelise ukuchaphela kula ama mainstream visas so ingxoxo esisabonisana ngayo sinazo inhlelo vele abanye inqaba babona uchairman weZimbabwe Community South Africa uNgqabutho Mabhena presenter udaba lolu ku deputy president wase South Africa ukuthi kuyisima kanjani sithwele nzima kanjani ngabe sisinqumo es khona kuzodaleka umthelela bani siyakwesabela ukuthi kugcine sokulabantu abaningi futhi abangenawo ama permit kugcine sekufana nalento yokuthi abantu sebezama ukuchapha bengene South Africa ngokungekho semthethweni lakho nje kudala nje ubunzima ezimpilweni zabantu ngapha kuphinde kutexe iSouth Africa in terms of ama resources osomeli wafake ukuthi ivivimba labo bantu so sibona kuhle impela ukuthi inxa kungakhulunyiswana angaziqedwa lezi ngxoxo sekutholakele indlela yokuthi ba migrate kanjani kalula laba adebe lama special permit kodwa ke hayi abantu sizobazisa nakhi ngemphumela yalezo nkulumo
umnumzana Bongani Mkhwananzi ngowenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa Abahlali bakobulawayo bathi uhulumende kumele alungise udubo lokusilela kwamandla kagetsi kanti lo masipala waleli dolobho laye kumele aqede udubo lwamanzi oluhluphe kakhulu eminyakeni osanda kwedlula. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi
umnyalo ophele wa 2021 ube lokushukuluza izakhamizi ngendlela eziningi ezijeneyo amanzi kwezindawo beqeda sibili amaviki kwezindawo ezinyanga engatholakali phezu kwaloko futhi emenze njalo ehlupha kwase kubuya indaba nale ukuthi amanzi akaqhunywa kwezikhathi ezithile esithi nayishedding phezu kwaloko futhi sasesihlana lohlupho lwamanzi angathi angcolile okwenze kwaba lokugula kwabantu so ke abantu kulumnyaka besikhangela ukuthi indaba leyi ikhangelisiswe kubonakala ukuthi abantu amanzi bayawathola okujweleyo njengoba phela sinanzelele ukuthi amanzi yimpilo njalo ngase silandele isisekelo sombuso vele sicacile ukuthi akufanelanga abantu kube lesikhathi abathwala nzima bethola amanzi bese sikhangela lo zesa ukuthi isevisi abeyinika abantu la ibingenye ikhulayo besihlangele ezikhathi eziningi uthole ukuthi amagetsi asekho kodwa kunjalo silabantu labanama-load limits abantu ababhadalayo imali ezithile ngenyanga bona abo bantu angaze aqhunywe okwesikhathi esithile kwamahola athile bona ngayinyanga iphela babhadala imali egcweleyo so khona kukhona izakhamizi azikuthandi ziyasola kakhulu ende ziyakhonona zifisa kulungisiswa soke kulumnyaka sikhangele ukuthi izesa ayilungisele oluhluphi ibe leqiniso ukuthi abantu amagetsi siyawathola ithanga ngeminyaka siyaw kuthiwa ye kulohlupho olunye amagetsi azalungisiswa kulumnyaka u-2022 njengezakhamizi sikhangelanga ukuthi izitori eziningi le nkulumo eziningi bese sinanzela futhi le ngapha ugatsha lokuthwalwa kwabantu sithi nayi-transport lakho kube le nkinga ezinge bezisenzakala khonaphana njengoba sinanzela ukuthi uzubukho yodwa ikhampani evunyelwa ukuthi thwale abantu basemsebenzini baphendukiselwa bafuneka emadolobheni baphendukise
Udaba lwamanzi libona ngani lungalungisiswa njani?
Sesike saba lesikhathi lapho abantu abafa khona eluveve ngale benatha amanzi angcolileyo. Kube futhi kwaba ngesifananayo khona abafuthe chabala abandla nxa bengafanga kodwa kube lanto abaningi abagulileyo bahlukumeza iziso abanye bathwalela ezibhedlela bagcwala emaklinikhi ngendaba yohlupho lwamanzi. Kodwa ke nxa besitsho abazingcitshi kwezamanzi bathi bona amapipe la akobulawayo esingathi infrastructure yamanzi yakobulawayo vele yayingenzelwanga ukuthi amanzi abe ebhalwa evulwe evalwe evulwa kuthiwa amapipe lana ngakulokhu kuvala kwenza kube yalokhu esithi thina abe contaminated kube nje lokunye okuzinambuzane okungena phakathi njalo kube lokuthi amapipe lana arasa kancane phakathi khonakhona bathi kuyingozi ukuthi nxa amanzi sebuya esenathi serastile yasebuya ehlupha ehlukumeza abantu engena ebantwini. So ke sibona ngakudubo lwamanzi lewane esihlala sikhuluma ngalo elokuthi uhulumende wathembisa kudala ukuthi yena uhlupho lwamanzi ukuze luphele kobulawayo ukuthi kube igwayisha ngani demu yesifuna izakhamizi ezifuna kwenzakale. Kodwa uhulumende uyathembisa ukuthi hayi ngizakwenza lo nyaka kuphushe ngaso sekuya kuma-election ngizakwenza lo nyaka kuphushe khathesi futhi uyasithembisa ukuthi hayi iproject yena izahamba iphule. Sibona ngathi impendulo yena leyo nyaka izakhamizi ukuze singabi lohlupho futhi lwamanzi uhulumende kabe leqinisa ukuthi indaba le igwayisha ngani demu uyayilungisisa le pipeline yakhona masinya ayilungisisa kobulawayo singaye sibe laleyana indlela yokuthola amanzi ngaleyo ndlela kobulawayo soze sibe lohlupho lwamanzi futhi kuzenza ukuthi la u-city council angasabi le excuse zokuthi hayi kunje kumbe kunjeyana.
Umnumzana Ambrose Sibindi ngowenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association. Seli kubonile na okusemaphephandabeni. INews Day ithi impumela yokhetho lweZANU-PF oluphumele nkokheli yezabelo entsha yengeze ukudonselana okukhona phakathi kukamongameli Emmerson Mnangagwa lomsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga. Ikroniko ibika ukuthi ibandla leZANU-PF lithi labo abanqobe kukhetho lolu ngokuqilibezela abasoze bavunyelwe ukungena ezikhundleni zabo. Iphephandaba linye lithi njalo kubotshwe abantu abangamakhulu phose ayisikhombisa 690 ngosuku olwandulele umnyaka omutsha kobulawayo besetheswa amacala atshiyeneyo. Soku isikhathi sembiko yenu.
Njani Studio 7 basakaze nabalaleli. Unyaka omutsha bakithi 2022 siyabonga ukungena. Umlilo lo ekhezo okhulumayo lapha. Ngifisa nje ukudlulisa into eyodwa bakithi engikhathazayo. Mina ngikhathazwa nguhulumende wakithi lapha emabhoda. Ukuthi kambe ishiwa amazwe wonke lawo esevuthile amabhoda. Kusele yena yedwa lokho engakavuki. Khona uvalela abantu bephuma ubavalelelana abantu uma bephuma behamba bona bengasoze bavalelwe emazweni abaya kuwo nxa bengena. Ayi lokho kuyakhathaza lokho bakithi. Asazi ukuthi senzeni, asazi ukuthi sithini. Uhulumende wathena uyalalela abantu kodwa hayi asikuboni kusenzeka lokho akulalelwa abantu lapho.
Ngiyacela kakhulu, ngicela nimbalele lama ama-ODA Michelle, ngiyacela please. Yimusteli moyo lwagwelo sanithumeli lezi ndaba kuqala lali nithumela efonini shem laba odiyama anyiwezwe balwa mpela kodwa makwamanjena vele phosa umnyaka wonke usugwele waphela vele inyela noma ebalwa. Ngiyacela kakhulu, ngicela ningifundele nami ama-odiyami mina ngisesikombingo evungu.
Salibonani basakazi be-Studio 7 kanye nabalaleli, siyanibonisa hlobo ezinhle. Sithi nyaka omutsha, kasibonge mphela unyaka omutsha hlobo ezinhle ukuba usiphathele okuhle. Noma sihamba sibe kwathi sihamba phakathi komhlaba omutsha, asiwuphatheni kahle umhlaba wethu. Sithi phansi nge-corona up ngama-mask up. Yabonga hlobo ezinhle.
ezinhle siyabonga ngiyanibulisa nonke ninokhulumayo ngufamona ufamona ungwenya March South Ward 5 ngibulisa ama Ward 5 ngivuka njani ama Ward 5 nonke sengithanda ama Ward 5 nonke isangane ngabe singene sonke enyakeni sonke siphilile ngiyabonga ama Ward 5 Mambale kubusa nomsosa art khona ngathi Mambale yonke ngiyanibulisa abangaziyo abangangaziyo njalo ngufamona lo ojwayele ukubala amabhayibhile kakhulu ma kusezimfeni lapha emambali ngiyamazi ufamona ungwenya khona aphola kokhene emasuwe laphana edamu ngikhulele khona abakadi bengazi ngofamona ndaba ezinhle okungwenya ngithini njani bafowethu hhayi mina ngiyaphila nama-South African khona ngapho madoda lisithumezela amajigisi akubi laigaya sesishoba ngamajigisi madoda sesihlanganisa lamacimbi ayishoba sikho lamanje lithumezela amajigisi kakhulu bafethu ngiyabonga hhayi okhulumayo ngapha kobhewula hawu nke ngikhulumise emgqibelo umablinof umosi mgqibelo lokhulu udube laphana kwezamazama usabuke ngithi khulu amavuko khulu qina ungenile enyakeni omutsha asikubone jehova khulu siyabonga benishilwa ngaphambilini ukuthi okhulumayo ngufamona babdube zero uchairman wama-nations wonke la ubaba ubaba wami umasumbika i-archbishop lama-nations intepula wayo lo mama niphilile yini blazali bami ufamona uyaphila uyaphila ngilankinga ngiyabonga kakhulu ngithi nonke nyaka omutsha onyakeni omutsha asiphathaneni kahle ngithi okuhle kodwa ame
njani mthwakazi omuhle nyakomutsha hhayi abaphila abantu kanti into engimangazayo kwela kithi bantu bakithi ngathi asikho kithi kahle eZimbabwe le amasotsha umongameli kakhuluma iluto abafana bakhe babulala abantu babamba inkunzi ngezibhamu amasotsha uthule zwi bonakala isibo kade abazibiza ukuthi ngo-commander in chief yamaphoyisa uthulele zwi akekho even umkhulu wamasotsha oyi-1 okhuluma kodwa abafana khuzane khuza abafana bakho yibo kanye ababathumayo bathunyelwa abafana laba bheka amaphoyisa amasotsha la abamba njani inkunzi kunini vele ngavele ngibona ukuthi no mani izibhamu lezi zisizo lezi ezibe egoli zegovernment lizele amost izibhamu azingeni nje kodwa yebo ngamayo lothi lapho ubanjwa ngezibhamu lapho ubanjwa ngezibhamu kanti bona izibhamu lezinye zesiteti no bazithulele bonke bathule tu mongamele uthule abakhulu bamasotsha bazithulele amaphoyisa wona ngokwawo amaphoyisa amakhulu amaphoyisa bazithulele ukuthi bekhuluma on the ground yothi no amasotsha layo kubonakala ukuthi bayabotshwa kumbe kwenzakalani kumbe kube neyindlela eyenzakalayo bazithulele tu hawu kanti bafuna amasotsha layo ezeqeda abantwini ana babulala nokubulala kanti ilizwe bane linganomthetho isakwazi vela awuzange uvele wabakhona olila lizwe kodwa lokho sekusenzakala zoku-out of hand serious kwenzakalani bezithulele so bonke abantu bempumalanga bazithulele bonke zwe amasotsha abamba abantu inkulu no ekuqaleni kwakuthiwa amandebele yagangile amandebele nakamanje abantu baganga kuthulekile nje ezweni kube ngathi akwenzakanga lutho no kanti ilizwe leselinjanibalibusa njani kahle
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo yesithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Reuters ithi amapolisa kweleSudan adubule abulala abantu ababili ekade betshengisela ezitaladeni izolo besola ukuhluthunwa kombuso libutho. I-Reuters ithi njalo kulo msolwa osebotshiwe phezu kwesehlakalo somlilo olumathe watshisa iPhalamende yakweleSouth Africa izolo. Singene kudaba lwemelika. ukukhithika konqwaqwane oluningi kanye lokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 kubangele ukuthi amankampani endizamchina amise ingwendo ezizinkulungwane ezedlula ezimbili 2300 izolo. Izihambi eziningi ebesezibuyela emsebenzini ngemva kokuhlaba ikhefu bezigcwele emagcekeni endizamchina kunyakazela. Ungqwaqwane lolu lukhithike ezabelweni ezisenzikini kusiya ngentshonalanga yeMelika. Izisebenzi zamankampani endizamchina ezinengi lazo zibikwa zehluleke ukuya emsebenzini ngoba ziphethwe yi-COVID-19. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Tim Moringayi.
Sibona ukuthi into kade ikhulunywa ngumnumzana Biden from the beginning ukuthi umuntu wonke kumele ahlatshwe ukuthi i-efficacy rates zethu sonke zibe very very viable. Ngoba kathi sesibona abantu sebegula abahlatshiweyo ngoba bahlangana labantu abangahlatshwanga. So khonapho yikho esesibona ngathiwa sokule nkinga. Into futhi esingayifaka lapha sibona ukuthi ama states lawa nekade sikhuluma ngawo last year on the southern part of America bengalungiselelanga the outbreak esiyenzakala okwakathesi. Siyabona ukuthi ama governor amaningi angama Republican from the southern states awayala the supplies and ama regulations yokugqoka ama mask the whole of the first part yokudistributa imedication. Sibone ngathiwa abantu sebegula all over the nation.
Abasebenza kumankampani endizamchina labo sibona ukuthi bayehluleka ukuya emsebenzini ngobunengi ngoba behlaselwe yi-COVID-19. Ungathini ngokwanda kwabantu ababanjwa yilomkhuhlane kungelani lokuthi amajekiseni akhona kodwa abanye balokho bengafuna ukuhlatshwa?
Kuqakathekile ukuthi abantu bahlatshwe amajekiseni. Ukuthi kuzatshintsha njani, sibona ama-states akade engavumi ukuthi i-COVID lay izabakhathaza nganto asebetshintsha ukucabanga kwabo. So ngithi mina hayi, in the next month or so sizabona la i-government ekanumzana Biden ukuthi bazabuya laliphi icebo ukuthi bancedise abantu abagulayo okwakathesi. Abahlatshiweyo who have contacted i-COVID lay sibona lakho kunga-unfair ngoba ungahamba lawe usiye ezitolo akuma restaurants or ama bars uhlangana labantu abangahlatshwanga. So yikho kule nkinga khona. So hopefully ngo-2022 sesibona ama numbers sekhwela. Sibone uNumzana Biden esithi the country will not be shut down like in 2020, but this is a rather dinga the ways to make this work.
UMnumzana Tim Moringayi uhlaziya ezombusazwe. Sixoxela ese-Ohio khonapha eMelika. Siziphethe ngebezihamba phambili. Kubhubhe abalitshumi lanhlanu nge-COVID-19 izolo. Abafundi abaloba imihloliso ka-Form 4 labo-Form 6 bavula izikolo namuhla. Inhlanganiso yababalisi iZimta isola uhulumende ngokumisa ukuvula kwabanye abafundi mhlaka-10 njengalokhu obekuhleliwe. Kubotshwe abeZimbabwe abangamakhulu phose amabili abangene kwele South Africa ngokufohla umngcele we-Bedbridge izolo. amapolisa athi asefake ama roadblocks amanengi emgwaqweni oya eJohannesburg ngenjongo yokubopha abeZimbabwe laba abangela maphepha. Kwanele mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na. Asibeni sonke kweze kusene njalo kusasa ngo 6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.